Lifuka njani mthokazi kandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zeMDC ezimbili eziphunyuke lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo eHarare.
Amaphorisa simangele engena e-tax rank yaseRandeke ebopha ama-foreign maungela passport nje bohamba. Baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho.
Kube lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa labavela kwamanye amazwe abathengisa impahla lezigqoko. Amapholisa aphoselwa amabhomba epetulu lamatshe aze abaleka.
Ngibona njengani i-budget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini. Ngoba ulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengenamali eyokuthi bakuthenge.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ikhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwelzwa kwembadalo yamandla kagetsi.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle, akusamanga kuhle, sibili nje isibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto eright.
Silani-ke lamhlanje kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya khona udaba lwendlala esihlasele ilizwe. Thiyani indlela. Lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe ngesikhathi amapholisa engena ezitolo lemistikeni yabo ebathathela impahla lezigqoko abazithengisayo okucatshangelwa ukuthi zenziwe ngokungekho emthethweni. Abantu laba babikwa bephosele imota zamapholisa amabhomba epetulo amapholisa aze abaleka. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgwaqo ojiphi osenzika nedolobho leJohannesburg uphenduke inkundla yembi phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe abathengisa impahla ezehlukeneyo. Amapholisa afike kulesi sitalada esilezitolo lemisika yaba kwamanye amazwe abaningi abathengisa impahla efuna ukuzoguduza lokuthatha lezo ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni sitha. Kodwa kaba kwamanye amazwe laba abebesedlula ikhulu baqoqene badobha amatshe izimbodlela lakho konke abebengakusebenzisa baqala kulwisana lamapholisa lawa. Lokhu kubangela ukuthi amapholisa la abaleke. Isikhulume samapholisa uMnumzana K. Makhubele utshela bezindaba ukuthi amapholisa agcine sedubula ngenhlambo ezilimazayo lokuphosa intutu ehichayo.
There were three people who were injured and taken to hospital. We also found out that our vehicles were damaged as well as the nyala because they throw petrol bombs to the vehicle.
Loba kunjalo uMakhubele uthi ngeke bavumele abantu bokuza laba bezenzela santando elizweni.
Those who resist, they will know that this country have got law and we are going to make sure that they are going to be arrested.
Kodwa kaba kwamanye amazwe laba bathi bebevikela ilungelo labo lokuziphilisa. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Greatman Khwebu uthi isenzo samapholisa lesi siyasolisa.
iqiniso lisobala bebehluba indlu bekhasini bekuthagethwe amaforeina lapha ngoba lo mkhankaso obuhleliwe ngoba same time same skhathi amapholisa simangele engena e-tax rank yaserandbeg ebopha amaforein maungela passport nje beuhamba baboshiwe abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho ngoba lathi sinje amapassport aphelile ngakho susaba lokuphuma nje uyethenga umbhida phandle ngoba uzahlangana ne-crossfires kudobhe njalo kulandela lapho soon or later ngiyathemba vele izonophobia izaqala noma yinini
amapholisa athi azabuyela ayezithatha impahla lezo kodwa bakwamanye amazwe laba labo bathi bazimisela ukuthi kunathiswane imbenge yamalahle. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ukhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi intuba zomgwaqo ama toll gates lokunye okuthiyene ukubalisa lemithelo yezimoda. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngokukhuphuka kwembadalo le ekwethulweni kwakhe uluhlu lwendleko kahulumende isupplementary budget izolo. Amagetsi akhwele ngesilinganiso sokungamakhulu aphezulu kwamabili njalo intuba zomgwaqo zona zikhwele nge-500%. Uncube ukhuphule njalo umthelo wamafutha ezimota ukutsho ukuthi intengo yawo layo izakhwela. Imbadalo yokubhalisa imota entsha yona ikhuphuke ngokungamakhulu amane i-400%. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi yena ubona njani lokhu okwethulwe ngumnumzana Ncube.
Ngibona njengani i-budget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba ulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe impadalo impadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba umthuli kayenzanga kuhle ngoba uzakhangela ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngathi ezinye izinto ezi elungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda zilanda intengo le esikhwelile kathesa indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo so sicu ukuthi intengo le aba ama transporters bazayi transfer ebantwini.
Nqa ngikuthola kuhle mnumzana Kutshera uthi wena i-budget kababa Ncube le isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
I-budget le isitshiya abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba umthuli into azidlelileyo izolo izinto ebe singasikhangelelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu awakhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sithu ukuthi abantu sebe phila nzima uwedlula uwedlula izolo kumbe uwedlula i-budget lingakabuyi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Daniel Molokele utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bandla lakhe lisaqoqa indlela ezijeneyo ezokubamba umongameli Emmerson Mnangagwa ngamandla ukuthi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa. Umolokele uthi indlela lezi zibalisa ukutshengisela lokukhulumisana. Iphephandaba lebulembu ele newzimbabwe.com lithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga embuthanweni wokukhumbula abadutshulwa ngamasotsha nyakenye mhlaka 1 August. UChamisa ngaleso sikhathi wathi abatshengiselayo kuze kudutshulwe laba bantu babeyiziwula. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Oh, linjani balaleli abahle? Lapha wakithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Ke singacela nje nxa singancediswa ngamadamu. La madamu amabili, amadamu la akaselamanzi. Elinye idamu elentephe, lelinye leshamba. Amadamu lawa afuna ukusigubha, kumbe leleshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona, kumbe lingasithole idona, thole isamende. Ma singatholi isamende, sikhweza umbundo ukuze izifuyo zethu labantu basile, ngoba amadamu sephelile amanzi. Lele lentephe idamu elikhulu kakhulu, kodwa alisela amanzi, saphela. Ukhuluma nje chebe-chebe lodwa okokuthi nxa lingasikhupha kumbe lezenjani, ala lidamu eligcina amanzi kakhulu, njalo lidamu elidala okuthi nxa singathola nje idona lesikhupha amadamu onala amabili phakathi kwawo, hhayi mboni ngani singaba rayithi kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezimqotho, mina igama nguMichael, ngisemajawundeni eGwanda. Angapha kunzima lapha. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi malayini efuel asehlupha kade sikunje. So lokuyimchova distance encane, less than 20 kilometers, sikhosta $20. Uso sithi less than 3 kilometers kosta $3. But into ngikhona noma engaze yenze njalo, isetshona ilanga esebenze njalo, imali yonke isibuyela futhi ngathi kufuyele yakhona. Lamagetsi futhi abasebuya futhi esihluphe, yatshona almost whole day kungelamagetsi. Namagetsi angikhona ebuya akuye town njalo, bona ingangikhangela i-business yabo ye-fuel iyarana, ngoba babona ukuthi i-fuel uthi njengoba because i-fuel amagetsi bengayiletha umatshonise khona, kushouthi i-fuel izasebenza nzima. Khathesi ama-reserva ulezigayo, abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura. Nxa impuphu idura izigayo, so fanele abantu bethinga izigayo zedizel ngamakhampani abo abethengisa isigayo zemizigazweni ezizamadizini. I-dizel yiyo futhi amakhampani abo. Kona kwabo yabo kurana usiya phambili, njalo abantu babesifa besiya bephela elizweni, njalo i-government nxa ingananzelelanga la iyabe serana ilos. Into eziningi nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe, ebuye ngo-10 ehambe ngo-5, nxa esiyabuya ngo-5 esiyabuya ngo-10, during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga, bakwanisa ukuquma iintambo zamagetsi, kugcine kusela kungaselani ungasela getsi eZimbabwe. Bona babesithi basolve amaproblem yokuthi ashoda, but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda, problem yokuthi thina ithe sesishodisa.
Linjani zihlobo? IZimbabwe zirongo, imali yangikhona isatholakali emabhenki konke. Kathesi ama-$2 lawana amabhonda akusele, into zezirongo. Hhayi, mina bengisitsho ukuthi umfana uChamisa lo ngabe yangena emgqagweni, likhuluma lo Benedict ngala eBulawayo.
Hey, sanibonani basakaza, khuluma noNcube sendani yaseGoli. Mina ngendlela engibona ngakhona ukubotshwa kukamama lona ikuzama nje kwezanuphefu ukuthulisa umsindo, kwethusela abantu, okuyinto eyayivele isenziwayo ngumgabi la esakhona. So kuyasibonisa ukuthi akutshintshanga lutho kuloko kuyikho. So abantu abezimbabwe kwamele bekwenze ukuthi baqine, basukumele ukususa iZANU-PF embusweni, ngoba kukhanya kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu. Kufanele kusukunywe impela wonke umuntu asukume athi no, sesikhathi. Enough is enough. Masotsha akhona uma ingabe efuna ukubulala abantu ngcono ebulala abantu. Kodwa okusalayo ilizwe kumele libuye kubanikazi, ngoba ayikho into ehamba. Ngiyabona.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Mina ngithi sometimes imfundo yabaholi bakithi baseZimbabwe ungayisola, uyidawuthe kancane ngendlela abenza ngakhona. Le independence ungayidawuthi ukuthi impela ngaba iqiniso ukuthi iZimbabwe le independence na, ngoba ukuthi mhlambe uthola ukuthi abantu sebafuna ukuthi ba-strike abasola into abayisola uhulumeni bathenjiswa inganono. Hayi, mbono ngathi ayikhombe ukuthi isikolo sikhona ku-ministry yakithi yaseZimbabwe, ku-leadership yaseZimbabwe. Ngoba nje kwabo nje angathi abazwisi isikhathi uma bengazange bachithe gazi ukuthi nje kwabo nje bakhuluma ngenganono, ukuthi nje noma ngaba ngithi igama labo ngosikiya ngenganono noma chithe gazi liyabafanela, ngoba nje kwabo nje ukuthi nje uma behlele ukuthi abafuna ukuphikiswa yibo kumele bahlale bekhuluma, kodwa bavotelwa ngabantu. Uma usuvotile usulalela bona bakutshele ukukhala isicathulo sakho. Hayi, le nto mpela iyaxaka eZimbabwe ukuthi kanti kuzaze kulunge nini, ngoba ungathi kusese ilizwe lamalwe cathi, ilizwe lamageri, labantu nje abakuthi nje uma kuthiwa halo halo wabo nje i-barrel of the gun nje ukhala uhlambe endodeni. Hayi, le nto mpela yenzakala eZimbabwe. Hayi, akusibo, ngathi ilizwe labo phuma sile.
Ye lawo yoke amazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Saudi Arabia useze wavumela abesifazane ukuthi benelise ukuya phandle kwelizwe bengela mvumo yomuntu wesilisa, wemuli kumbe umkabo. Elemelika lithi lanxa umntwana wayengumkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, uHamza bin Laden esefile, inhlanganiso ye-Al-Qaeda imele ibe ilokhu ikhangelelwe ngokulimuka ngoba ilokhu iyingozi. Umongameli Donald Trump izolo ebusuku wenze umhlangano we-rally lapho ahlasele khona abebandla lama-Democrats esithi bafuna ukubuyisela ilizwe ngemuva. UTrump usole amadolobho wonke alenkokheli yama-Democrats esithi awabuswa ngemfanelo. Lumbuthano ungowakuqala selokhu amalunga ama-Democrats afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli enze ingxoxo-mpikiswano, amanye amalunga asola umbuso kamongameli Barack Obama izolo. Njenge sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwendlala emaphandleni ngodaba esiqoqelwe ngu-Albert Ncube esesigabeni seMatabeleland South.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezigojo kuthe osekujeye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila ka-Ward 1 Nkaje, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomuhle eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selithile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisitha okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni semathiya lemathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yelawo madamu asethile ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwama-villages angu-5.
Ukansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebesiphila ngokulima zithelezela.
Ukuthi kwamadami lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi zabo umbhida le anyanyisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye esingazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila njani.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama, akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele ayayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hayi akula nto eright. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzentshe enandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo, gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bebuye benxasa ubone ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lo dubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Ufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize abani. Izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanyana basaqinaqinile, hey hayi khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele egungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama sikarhulumente sivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Yebo yebo kambe, njengoba lamhlanje kungolwesihlanu kunje nje iWoza Friday sesikhangelele impela sonto. Ye, ukuze sikhangele ukubana impela sonto yethu siyilungiselele ukuthi ibe mnandi. Ye, siyazi kuyadutshe kwakhe ekhaya, kodwa ke hayi ake sizilibazise ngodaba esiluqoqelwe ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umdumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Kuvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolitshe uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje, kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo, engiwuthanda kakhulu, engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu, ugxile esintwini, awemukele kahle kakhulu, umculo wami.
Idlalate leli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isitila amacwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho kuZimbabwe, Botswana noma uliphilisa. Nawe unemvumo ya WhatsApp lapho, sina indlela yokuthi ifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lweHoza Friday, mlayezo bani owutshiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene kugroup kuFacebook lapha uzothola amacwebezela, uzothola lapho ke, uzothola lapho futhi ukwazi ukuzidownloadela lona i-CD. Udownload nje ingoma oyifunayo. Izoba selitholakala nje kuleleli viki elinqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya. Sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveki beselogolide weqembu lemacwebezela, iy'ngoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe nempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Thisa Sibani.
Siyabonga ke Ezra Thisa Sibanda ngohlelo osigqibelelo na uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Kube lokulwisana kwamapholisa labantu bokuzwa kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ke ukuthi lingasibamba njalo ngomvulo ekuseni, kodwa ke kusasa langesonto sikhona ntambama ngo 7:30. Igama nguChris Gandhi.